Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 Zibandlela 2019 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, ngitshela uveve enye uveve kathesi kulomuntu odijulwe kwa-choppizi emagrosa but bekunganaviolensi hhayi umuntu odayo kade dakiwe nje ihlabile khulula phezulu amaphosa yanithanga e-button stick ekhanda anje athi eqeda umntu ange-button stick amaphosa ade emathathu
ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa ubulembu we-intanethi obusetshenziswa nguZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu bengenelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsapp. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukuthukuthela okukhulu ngokuvalwa kwendlela zokuxhumana ezobulenjini be-intanethi eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ukutshengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalitshumi befile walimala abambalwa. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu iDoctors for Human Rights ithi izolo kuphela kufe abantu abahlanu endaweni ezijiyeneyo. Iningi labafileyo babulewe ngamasotsha lamapolisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxe nesakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Arnold Kaindu Banda ophathise omunye odutshulwe elokitshini leluveve.
Ye, ngitshela uveve enye uveve kathesi kulomuntu odutshulwe kwa-choppizi emagrosa but bekunganaviolensi hhayi umuntu odayo kade dakiwe nje ihlabile khulula phezulu amaphosa yanithanga e-button stick ekhanda anje athi eqeda umthanga e-button stick amaphosa ade emathathu. Omunye wasekhipha i-AK-47 wamshaya ekhanda wawela phansi uthe wele phansi wamshaya ngomihlamvu wamdabulisisa bathi umkhuluma nje aphandle so ngenze ufonela ama-doctors awe-human rights abe amthathe nge-ambulance eklinikhi yeluveve. Ye eklinikhi yeluveve bekungala assistant ekade ikhona ivini bathe bona bala medication abanami baphunga umthatha bambeka nje kuphela.
Sikhuluma nje sizwa kuthiwa kule mbhobho ekhalayo
kathesi ngikhuluma nje kathesi imbhobho sekukhale more than 5 bullets kuthigumile ema-shops lapha kathesi hhayi sekungasekushisha ufuthi umuntu omdala akusachiphanga uhulumende ngakazama esibili ngamandla onke ukuthi abantu ashezi imbhobho iyakhala athi ngikhuluma nje iyakhala imbhobho ngikhuluma nje iyakhala imbhobho uhulumende kazama ukuthi at least azwise izikhalo zabantu umuntu omdala anje angaphungi ukuthi abantu becomplaina abachaye nenhlamvu ababulala angabulali abantu uhulumende anje bozi abantu bakhala nge balama-issues abo abalawo-ke izinto sezikhwele imijova isagadeki akusathengeki okudla sesehloko akusabantwana esikolo ngoba ngathi umjova ngikhuluma nje kuye town i-$3 ukuhamba ngisiye town angithi so these people bazama ukuthi enjani bekhulumisana nohulumeni uhulumende ngafunisela phansi akhulumisana nabantu
dani khona ngapha emalokishini sikhuluma nje
hhayi mntu omdala emalokishini kuyivima kathesi ngitshele abantwana bagcwele umgwaqo wonke vela awuhambeki umuntu wonke ukhathele ngohulumende kele umhulumende kamnangagwa ngayo uyasizamela amacebo ngase kunzima kathiye leso sihlalo nxa kunzima yase kumzimela kayekele ngoba ngesiye sini esikhona hhayi sekuyi-alita continua sesiyi-alita continua bhozi it's like useprovoka i-situation nxa sekunje yena katshena amapholisa akhe akwanise ukukhontrola abantu nxa ukuthi kukhontrolekan ukuthi angadivuli bantu nxa kungana-violence angacreate ukuthi kube ne-violence akhale ngama-opposition i-opposition ayenzanga lutho endawo lamntu epolitikini engibonami emgwaqweni ngabantu ye-justice enama people and futhi ngabantu asomuntu omdala umuntu odutshilwe umhlambi kasomuntu omdala umfana nje ohlalele ushini kwabe sihlala khona
sizwa kuthiwa kwezinye izitolo
yakhala imbhubhu zona imbhubhu yakhala iyakhala imbhubhu ngikhuluma nje kathi
hey.
Kunzima, kunzima.
Ah, kunzima kakhulu. Sizwa kuthiwa izitolo zikhona ezinye ezigqekeziwe abantu bathatha impahla.
Okwenza zantu begcine zizitolo umuntu omdala amapolisa yiwathi bangahlukulu provoke abantu bangaprovoke abantu abantu be-retaliator sebethatha impudla ema-shops anje yabona ngoba kathi ezinikhuluma nje ama-shops anti kavulanga amapolisa ahlukuza abantu anxabezibangela umsindo abantu behlukuza amapolisa sehlukuza abantu ande bangahlukuza abantu amapolisa asuke ahambi anje abantu besanda benza abakwenzayo kuyadiheva kwesikhathi sebethenda athi egqeda ukuthi ukugqekeza izitolo sebenjani becha abantu becha abantu emgwaqweni.
Umnumzana Arnold Kelvin Banda isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eloveve ubexoxa icingwane leStudio 7 ekoBulawayo. Ubulembu be-internet obusetshenziswa ngoZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Uhulumende uvalise ubulembu lobu ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni besola ukubhukudeka komnotho eZimbabwe, ukukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota lokunye okumbalwa. Kubikwa ukuthi uhulumende utshele inkampani ye-Post and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ukuthi ivalise ubulembu lobu obudulelwa uZulu ngamakampani agoqela i-Econet Wireless, Net One le-Telecel Zimbabwe. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zikahulumende ezepotras lezamankampani amathathu la. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende wenze lokhu esenzela ukuvimba ukuthi abantu bengabikelani ngokutshengisela emigoqweni okuqale izolo. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uvimbe ubulembu lobu esenzela ukuvikela abantu kokunye okwethulwa kuFacebook, Twitter leWhatsApp.
Ngomumo okhona lobu usukhona kungancedisa ekutheni ezinye izinto bese ziphuma lapha ekulenjini lapha okunye kwakhona kuphuma kobo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezinye indlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza imisebenzi naloyo njengalo wenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokunutha zenezi ngoba into ekhona kithi eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khona kwesikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kwenze nje abanye abantu bathi belutha ngale ema-shops kuma-western suburbs bebuthi bengena ezitolo bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto lama-video clip lana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilana abantu baza kuyenza selingangwasalokuzangolo kuyayenzakala kwezinye indawo futhi behambile kube kopi into enjengayinaleyo imemekheka ilizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwakeani
yindlela yokuceda futhi khonoko
nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni lemaphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonoko phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa kithi okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazenezi ezenzakalayo. Uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongowela njengikwezini ngento ezinjengazenezi ezenzakalayo kodwa-ke esingakutsho ukuthi ye ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumona lo wesikolo onzima lo esiphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale-ke ngale kwakho
ye kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazangakwenzi konke lokhu kodwa sokusenziwa uhulumende kamnangagwa
konke bona kwabakhuluma ngako wabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye esetsholojo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Robert Ndlovu ingcwedi kwezobulembu be-intanethi ochazisa ngokuvinjwa kwabo ngurhulumente.
Besekubekwe imigoqo wakwabiwa kanzima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ichiphile entengweni lapha nxakhoxo. Kodwa sinanzelela ukuthi ilanga lisele liphukile bonani i-intanethi yonke nje isivalile singasaba le-WhatsApp ngoba sasekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi u-radio mbunzenganzwenge nzenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital ejura lo ngekho emthethweni akukho emthethweni akulamthetho okuvumayo lokho kodwa iportras njengoba zeyiba bakhulu abakhange kwamanetrix yibo abanganika idirective ngoba iconnect langayo yakukhethethini kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far nikeze ukuthiwa sokulolelwe lo muntu o-apply high court because ifilikal kube ngabe besebeyenze i-portras yaba i-first respondent tel one net one iconnect tel all the providers ukwenza ukuthi betsho ukuthi sure cause ukuthi why benikele ze-intanethi andse kunxa kuthi i-presidential pass lekhona mbeta i-emergency pass xa ekuvumela lokho wesungenye indaba le
ye kodwa ye kuvinjwa njani khonokho kuvinjwa njani ukuthi imigoqo le ifakwa njani wena ngikwazi kwakho
imigoqo le bangathi ndiyabona lesebe ndlela ejala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka imali nganisa ngokuthi nxa usuka e-hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Canroad so bafaka amadwala ukuthi wena uyini imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sa bagqika ukuthi bayavala isikhala so yena ungabuya usozikwanisa ukudlula so somele wena ube le yindlela uthiayi-double up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni loku udilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into engikho emthethweni nasocala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukungizwenga xa ngabalela ubekazi ngamagama esindebele
singathi uyabe usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
kuthiwa i-VPN software laba bona ama-Android phone ama-Samsung ama-Huawei namafoni nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uyethi search udinge okuthiwa i-Turbo VPN TURBO VPN kuvoma ubhala VPN uzabona njalo uyamaningi then usudownloada uyi-install okay ulandela khonapho le into izakwenza uyenyekise ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besifike-ke kuba kwathi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxayabukhonekta kungani usemdlandi kungani use-state 2 minutes ungani usezimbabwe ngapho ungaphi so kuba nzima ukuthi-ke ibe-block kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu intambo akuvumeleki udownloadi lento kutho ukuthi laba abantu abasenesa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-visap kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky ngendlela yona le abantu ababukela ngayo ukuthi akuyintokho i-DSTV ibhekele ezulwini so ifoni le iyadula kodwa lezijhibhajhibhile kathesi ukhonekta directly ezile emoyeni le ifike i-chise bhakabha ngiphendule ikhonekta emhlabeni
umnumzana Robert Ndlovu yincwedi kwezobulembu be-intanethi esixokelayo ekobulawayo imibiko esanda kuyamukela iveza ukuba kulabantu abathathu ababikwa sebedutshulwe ngamasotsha oyedwa emzini we-Kaldrupak ababili emzini owenkulumane kobulawayo sixoxele intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu okobulawayo osichazisele ngokwenzakala khona manje
namhlanje uhulumende weZimbabwe uvuke esecithe i-intanethi o-Facebook i-WhatsApp akungeni kuvaliwe totally kuze kube khathesi siyenelisa kuphela ukukhuluma ngocingo ifoni ama-cellphone ayasebenza lama-landline uhulumende ebetshilo ukuthi abantu bengaqhubeka besenza umvukela lowo bazavala amagagasi ebulenjini okuyinto abayenze namhlanje ebuseni kungabe usebenzisa i-net one i-telecel kumbe i-econet konke kuvaliwe akusela bulembu abantu abasayenelisi ukuthi bekhulume ebulenjini
i-shut down leyi-ke abantu lokhu ebengayo emsebenzini lokhu ebengenelisi ukungena edolobheni
down ingene kulanga layo lesibili namhlanje kusukela izolo vele abantu bebesebeqalile ukuthatha impahla emavinkilini bengaphiwanga imvumo ngabanini bamavinkili okutshengisa ukuthi bathatha impahla emavinkilini kungekho emthethweni elokishini lemgani wonke nje amalokishi akobulawayo abantu bayazisiza lapho abathe bafuna khona ukuthi bangene bathumbe konke ababe bekufuna bayathatha okunye okuzisa usizi lapha kobulawayo umnikazi wehamara e-inala obenevinkini lezithelo nezilimo nevinkini lokuthengisa ukudla impahla ezishiyeneyo othukela labo cooking oil lakho konke nje kusukela ekuseni abantu bayazithathela bathi amapholisa yiwabaphi imvumo kodwa ayisikuthi amapholisa yiwabaphi imvumo bakhulele amapholisa abantu bayazithathela bake bazama ukuthi abantu laba babamise ngokubajikela intuthu ehitshayo kodwa intuthu leyi isiphelile abantu lokhu beqhubeka bezinika impahla zikamnikazi kahamara ezinkinini bekuvaliwe abantu lokhu bezinika bezithathela bengaqeda ukuthumba konke abakuthathayo bagcina sebedubulisa isefa semali bethatha imali kutshengisela kuqhubekela phambili lokutshiswa kwamaviri ezimota lakho kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo akula vinkile elivuliweyo edolobheni ngisho langaphi le malokitshini akula vinkile eselithe lavulwa abantu bayesaba izimota lazo ezithwala abantu akula ngisho leyodwa ehambayo ethwala abantu
ungathi uyazingenela ngemota yakho edorobheni kwenzakalani
nxa ungamelana labona laba abatshengiselayo imota yakho bayiwisela phansi kumbe beyithise ngakho abantu babone kungcono ukuba imota zabo bazithiye emakhaya abo isimo esikhona ezimbabwe siyethusa sinje impimbo yethu ibuhlungu ngokuhotsha i-tear gas amapholisa jika i-tear gas inqeku ngaphi lapho ewele khona ibhephuke ihambe lo moya izifuba zethu zikhuluma nje zibuhlungu
labo ke amasotsha wokuthiwa bahamba door to door betshaya abantu kuyenzakala lapho ukhona khona duzane lalapho khona
ethabalala amapholisa lamasotsha ebengafiki ahlukumeza abantu abantu nje basazihambela ngikhuluma ngisenze nje ngikhangela abantu abadlulayo phambi kwalapho engihlala khona besiyathatha abakuthathayo e-inala besiyagcina ezindlini zabo bathi bayathatha lezi zinto ngoba amavinkili avaliwe abakhona ukuthi bethenge ngaphi sebezivulele amavinkili abantu bezinikele ukudla bezidlela but ngapha amasotsha akafiki engikuzwileyo ukuthi ahambele e-Country Park lapho akade behamba betshela abantu ukuthi akube lokuthula abadlalele emakhaya abo bengaxokozeli
u-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ekobulawayo kusanjalo nje uChris Gande we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC uNomzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba sebhinga edale lepalamende ubekobulawayo ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala kulelo dolobho namhlanje
sonke noma kade sifuna ukuthi sihambe siphume phandle kweBulawayo sesiya endaweni ezijejeneyo ngasanelisi ukuhamba ngoba uBulawayo uvaliwe uBulawayo uvalekile idolobho lakoBulawayo kakulabantu abakhona abahambahambayo amabhizimusi wonke avaliwe ngitsho nalawo mabhizimusi okuthiwa khona ngasupport u-Emerson Mnangagwa awazwakala ke sithi yena hayi u-Emerson Mnangagwa this time seems to be honest and sincere labo bavalile amabhizimusi abo akula muntu ohambayo awutholi noma ifuel emagarajini lapho ekhonakhona ngoba amagaraji wonke avaliwe amalokishi wonke avaliwe akula bhizimusi e-operatayo so kutsho ukuthi abantu bezimbabwe bamanyene bavumelana njalo ngothi ngihle ngitsho Chris ukuthi khona ibhinga ivaliwe completely shut down ibhinga ngitsho nezitolo zawomanjolo ema-God Point laphana okwazi khona abantu bonke balalelile lokho kukhulunywe ubukhokheli ukuthi kakuvalwe kuvaliwe ngoba abantu bezimbabwe this time bamanyene ukuthi hhayi mbona ngani sesikhathele sesidiniwe ngalokho okwenzakalayo
sizwa kuthiwa emalokitshini akuhambeki kunzima kuyadutshulwana sikhulume lomunye okuthiwa udutshuliwe eluveve kuhamba njani
into eyenzakalayo yukuthi izolo abantu bavalile imigwaqo kwathiwa khona akula muntu ohambayo akula zimoto ezihambayo bawisa amagetsi kwezinye indawo ngiyatsho nje le state house sakobulawayo sinene singenamagetsi lakathesi kathi la magetsi ngoba izisebenzi zezisa lazo kazikwanisa ukuthi zihambe ziye emsebenzini izitolo nxa zithe zavalwa-ke abantu bengazilungiselelanga bebengelakudla ezindlini so nxa izitolo zivaliwe kodwa abantu bevele belambile kanti le mali yakhona bengelayo abanye bagcina besithi hayi kungangcono sizincede kulezi zitolo ikakhulu lezo ezaziwa ukuthi ngezabantu abezana uPF kumbe inkokheli zezana uPF izitolo ezinjalo eziningi zakhona hayi sigqekeziwe sibili abantu bazinceda bathatha abakuthathayo amapholisa ebefakiwe emalokitshini kutsho ukuthi kwezinye indawo kungabe kuyibo abahambe bayaqala abantu bathi beqala abantu-ke kwakhanyangani abantu labo basebe-responde ukuthi nxa lisilanda ezindlini zethu pho lifuna ukuthi thina siphile njani so abantu labo basebe-retaliate awuhambeki kunzima emalokitshini Chris
manje ngokuzwa kwakho i-stay away yona le iyaphela nini
i-stay away le ngokubizwa kwayo bekuthiwe khona iyaphela kusasa kodwa into enginanzelelayo ngaphakathina kwamazimbabweni ukuthi amazimbabweni asethole ithuba lokuthi hayi lokhu kakuhle kuphele kokuphela so-ke amboni-ke ukuthi khona ngaphandle kokubana kuzwakale ukuthi khona uhulumende sevumile ukuthi ehlangane lobukhokheli balaba balezo hlanganiso eziteka kube na le-stay away list mhlawumbe e-stay away list singahle siqhubekele phambili ngoba abantu sebenuka igazi kathesi sebesithi hayi kungani inyamazana liyana sesiyayibamba ngoba into esikhona yokuthi izanu p f imota zayo zonke sebezikhiphe amalebhulu lawanawathi izanu p f ngoba besesaba ukuthi khona lapho eziyahlanganwa khona labantu lezo mota ziyakutsha okutshengisa-ke ukuthi lo hulumende sevuma yena ngokwakhe ukuthi yena kalabantu abantu kabavotelanga yena ungabona secitsha izimota zakhe esesaba ukuthi abantu bayazishisa
umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MTC ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo wothi sikhangele ezivela emazweni amafitshane uhulumende weMelika usexwayise izizalwane zakhe ezisezimbabwe ukuthi zingahambahambi emadolobheni alandelayo lakwamanye amalokithi awo eHarare, Chitungwiza, Dharma Falls, Epworth, Hatfield, Zibaraseka, Kadoma lakwaBulawayo. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale elizweni ngesikhathi kulodlakela njalo lenkundla zokuxoxisana ezisebenzisa ubulembu sezivaliwe. Izizalwane zeMelika zixwayiswa ukuthi zingatshengiseli, ziqaphele, zilalele indaba emsakazweni njalo ziye esigodlweni salelo lizwe eHarare xa zidinga uncedo kumbe zitshaye ucingo. Edolobheni leHarare abantu baqhubekela phambili bezivalele ezindlini okuthi abanye abangadinganga ukudla sebehlaselwa yindlala ngoba kungangeneki emavenkileni ngenxa yodlakela intatheli yezindaba yeStudio 7 eHarare uGibson Pepe ulandisa abakubonayo khonapho
okwenzakaleni njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokutshengisela abantu emadolobheni akobulawayo laseHarare betshengisela ngomumo welive ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu sinanzelela ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebebe lokugijimisana nabazomthetho ababalisela-ke amapholisa namasosha akade befithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo ikakhulu abakade besemadolobheni ade betshengisele okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sithe sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kodwa kutshengisele ukuthi hhayi kukhona okuyinto okwenzakalayo okuyinto okuphambanisekayo kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma WhatsApp betshelana ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-internet abayithi i-VPN ngesilungu kodwa-ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzise obunye ubulembu indlela yobulembu ye-VPN nezinye indlela wasekutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa kodwa kungelambiko vela kulabo-ke ababona ezobulembu abo-iconnect nabakhulukhulu bakhona Trans, abo Netfund abo Telecel sibona sokungasabambi-ke lowo bulembu
ungathi-ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla
ngathi mina njenganamuhle kutshengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engingafika kizo kahlezi kwabanye ngisendaweni ezizwa ngokuthiwa yi-Warren Park kakunaloba yitho zokuthi isitulo esivulwe ngathi kuphumelele kakhulu abantwana labakade besezikolo abantwana bethembisa ukuthi bebuyele emakhaya kodwa-ke esikubone namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphuma nje ezindlini abantu kade ezinentambama abantu abaye akade bebonakala bemile bebutheni bebechaywa ngamapholisa lamasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo
lina-ke njengentatheli zindaba like la bathinta na ecingweni abe-Portras abe-Net One abe-Econet labe-Telecel ukuthi liza ukuthi imbangela yokuvaleka ngokukhulumisana lokhu ingaba yini
thina njengentatheli zindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-Portras abe-Econet abe-Net One kodwa-ke kade sinzakale ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngalo lapha udaba olungami lulezombusazi kakhulu abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala abasiphanga thina iy'ngazelo ecacayo kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona bapho ngokutshela abe-Econet bathi bona bapho ngokwazi ngabantu be-Portras ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane
ugibson bebe intatheli zindaba ye-studio 7 sixoxelaye eseharare
Yebo, 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 msakazo omuhle. Mina ngingu-Mike Hobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-Z-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakale eZimbabwe khona manje. Okuphathelane lobudlwangudlwangu, abantu betshengisele emgwaqweni, izolo, njalo lokuvaliwa osekwenziwe ubulembu obe-inthanethi nguhulumende. Uhulumende uvaliselene ubulembu be-inthanethi. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, sithumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Lingaxhuma njalo ekhasini lethu yebulenjini bokuxhumana lokuzilibazisa obe-Facebook u-VOA Ndebele. Asihlanganeni ngo-8 p.m.
Incwadi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okwenzakala elizweni khona manje kuzakwenza ukuthi ilizwe lilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo.
Ya, asicabange phela ukuthi abantu nje abazi ngezomnotho ngezemali babevele bethe khona idola elilodwa kalisoze lihambelane bhaca ibhondi nothi yodwa kungaba njalo ukuthi idola elilodwa lingathengwa ngama-bond note amathathu yikho kwakusenza ukuthi bona nxa bethenge ipetro le-diesel bayithenge nge-60 cents kodwa bayithenge sesichiphile ngoba bezama ukuthi babambanise imali zonke zombili kodwa sebabona bona ukuthi akwenzi ukuthi nxa abantu bama-service station bethengisa ipetro nge-135 bakwanisa ukuyathenga ukukhipha imali yangaphandle ukuthi bathenge ipetro yakhona so yikho bona basebecabanga ukuthi hathi asifake esingathi ngesikhiwa i-true market value e-bond e-1:3 so nxa ukhangele i-economics kanye i-monetary economics yivalu kanye nale epetro ngoba idola yi-14 rand e-South Africa ipetro e-South Africa yi-14 rand so kuyahambelana yingqondo yakhona abayisebenzisayo khonapho
ye siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma nje amadolobho avaliwe nxa sesikhangela ukuthi kuyini okuzawonakala kwezomnotho lapha kuyini kakhulu siyazi ukuthi ngelanga elilodwa kulama-million alahlekayo kodwa ungasitshela nje wena ukuthi umonakalo wakhona uwubona njani
umonakalo wakhona vele awusuze ukwanisa ukuthi uvale ngoba ilosi yakhona singathi khona vele anje ukhathi sibacishe i-internet i-communication yonke ama-quotation ama-delivery okade kufanele kwenzakale asuke kwenzakale laba abathengisa izimpahla
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecuba lo-Chris Gande we-Studio 7 siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje ngolwevalelisayo ngu-Kip Stube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.